Siyabonga endimi yakhe lo Chris elichona njani Zimbabwe omuhle yikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 ngohlangula 2014. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlanganiso
ezizimeleyo lamhlazinanze ilanga lokusekela abantu abahlukuluziweyo emhlabeni jikelele ele International Day in Support of Victims of Torture. Ngokukhuthaza uhulumende ukuthi ahlawule bonke abahlukuluzwayo ngezombusazwe eZimbabwe.
Abalesi zayiaphila emakhothi sibachasisela sibanika lobufakazi bokuthi umhlangano wenziwe emandeyo yiwo kanye umkhuka umhlangano oqondileyo we-MDC yokuze wenziwe. La manyathelo athathwa khonapho aye ngamanyathelo ayethathwa kulandelwa sekelo sebandi singathi.
Idale le-High Court lithi icele le-MDCT elizithi yi-renewal team kalila mvumo yokuthonisisa umnumzana Morgan Tsvangirai oyitheswa amacala abalisa ukungalandeli izinqumo zebandla kanye lokusebenzisa udlakela.
Owake wadlalela iqembu le-Highlanders waba ludumo uTimon Mabaleka kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla zinanze ilanga lokusekela abantu abahlukuluziweyo emhlabeni jikelele ele International Day in Support of Victims of Torture ngokukhuthaza uhulumende ukuthi ahlawule bonke abantu abahlukuluzwayo ngezombusazwe elizweni. Linkuthazo ivele kunhlanganiso ye-Heal Zimbabwe kanye lakunhlanganiso yabasakhulayo iZimbabwe Organization for Youth in Politics yona eqhube umkhosi okunanza leli langa eKwekwe lapho abantu abahlukuluzwa kukhetho luka 2008 abakhulume khona ngokubehlelayo. Inhlanganiso lezi zithi uhulumende kumele asungule ikomishini ekhangelane lendaba zokuhlukuluzwa kwabantu. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai laye uhlanganele abasekeli bebandla lakhe abahlukuluzwa yiZANU-PF kukhetho luka 2008 eChiweshe eMashonaland Central. Ilanga le-International Day in Support of Victims of Torture lasungulwa ngomanyano we-United Nations njalo linanzwa minyaka yonke mhlaka 26 kulinyanga. Siqhume isiphathamandla seZimbabwe Organization for Youth in Politics umnumzana Tatenda Mhlolo.
Isifuba abantu nabahlukuluzwa mhlaka 27 July kuma-elections ka 2008. So abantu baningi bazegive ama-testimonies abo ukuthi banjani, bahlukuluzwa njani, ukuthi abantu bezanu izinto abahlangana layo lazo candle lighting ceremony in memory of those who lost their lives during those times.
Bebesithini ubona abahlukuluzwayo laba bathi baphila njani okwakathezi, lokhu kubahlupha yini konoko okwenzakalayo kubo?
Sibili kukhanyele ukuthi bahlupha ngoba abanye babekhala yazizi nika ama-testimonies abo, abanye besho ukuthi lakathesi ama-families abo because of those things.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo kuhulumende ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu?
Siyakhuthaza uhulumende ukuthi laye abanike something to appreciate ukuthi bethule yazi ngoba nothing has been done. Ibandla le-National Healing anything about them. So andizokhala ukuthi lapho ngishaywa imiza yethu yachithwa everything and lakathesi wasitilling izidodrama.
Umnumzana Tatenda Mhlolo isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Organization for Youth in Politics sixoxela esenkabazwe eGwekwe.
Idale le High Court lithi ixuku le MDCT elizithi MDC Renewal Team galila mvumo yokuthonisisa umnumzana Morgan Tswangirai oyetheswa amacala abalisa ungalandeli izinqumo zebandla lokusebenzisa udlakela ngoba umhlangano owaphalesi isinqumo wawungabunjwanga ngokusemthethweni wesisekelo sombuso waleli bandla. Kodwa kuthe kusethulwa lesi sinqumo ixoko le Renewal belihlale idale lithonisisa umnumzana Tswangirai lanxa engayanga kulelo dale. Umahluli wedale le High Court umnumzana Happiness Joe uphele lesi sinqumo kulandela amaphepha akhwezwe emthethwandaba ngamalunga eMDCT. Umnumzana Love Momoyo lomnumzana Thamsa Nqamahlangu. Icele le Renewal belimelwe ngumnumzana Love Momaduku obengekho emthethwandaba. Ele MDCT belimele ngumnumzana Douglas Monzora oyisikhulumeli njalo saleli bandla. UChris Gandwe Studio 7 uxoxe lelunga le Renewal Team umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi bazabuyela edale bephikisa lesi isinqumo.
Siyazabona la maphepha siwastudy nje sibona ukuthi bachasisa besithini kodwa thina ngokubona kwethu imithi ngenziwa emandeli ayisemthethweni yayilamalunga ebandla ayifuze ukuthi abe khona emhlanganweni lo. So ungakuyikuthi imithetho andala ithe umhlangano lo emthethweni indaba lesizayi-aphila emakhothi sibachasisela sibanika lobufakazi bokuthi umhlangano wenziwe eMandela yiwo kanye umqoka umhlangano oqondileyo we-MDC okuze wenziwe. La manyathelo athathwa khonapho aye ngamanyathelo ayethathwa kulandelwa sekelo sebandla singathi sine-constitution yeparty.
Manje udaba lwempahla yebandla ikakhulu izimoda liluphatha njani?
Thina udaba lwempahla zephathi sasikhulume kuhle sathi nxa sisehlukana sehlukaneni kuhle sivumelana ukuthi sifake njani into lezi. Siyakubona ivini emendweni abantu nxa besehlukana abantu abakhaliphileyo bantu kwehlukana kuhle bazwanane bodwa kulokuthi balethwe imithethwandaba phakathi. Kodwa ke nxa abanye bethu laba besala ukuthi sizwanane senze into zethu njengabantu abakhulileyo sizaqedelana emithethwandaba.
Ya ungasitshela ukuthi amalungiselelo ebandla ahamba njani ukuba kube le Congress?
Amalungiselelo ebandla ayahamba ngihambisatha amanyathela ngamanyathela sihamba mbijana mbijana silandele okusemthethweni wethu oyi-constitution njalo silandele ukuthi abantu bathini bathi sihambe njani abantu abaku-ground.
Likhangelele ukuthi izaba nini i-Congress?
Hayi kabe lelanga i-Congress lizabuya ilanga okwamanje sisabe-focused ekulungiseni ingxaba ngqoza leli khona enza ukuthi abanye abakhokheli bebandla basuspendwe yikho lokho esakukhangeleleyo. Ngikhuluma nje namhlanje bekule dale lapha bekufuneka khona ukuthi umnumzana uTswangirai labanye bakhe babuye kodwa babuyanga ngalokho bayazixotsha emhlanganweni wethu. Yizinto esikhangelane lazo kathi ukuthi silungisise ingxaba ngqoza leyi ithele nxa ingxaba ngqoza isiphelile sesihlala phansi sesibona ukuthi iCongress ingenziwa nini.
Lo umnumzana Promise Mkhwananzi ilunga lebandla le MDCT Renewal Team obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Kunjalo nje ibandla le MDCT kobulawayo lizaqhuba umhlangano walo we Provincial Assembly kusasa lapho okuzakhulunywa khona kabanzi ngokulwisana okukhona phakathi kwenkokheli yaleli bandla kuleli dolobho. Umhlangano lo uzakhokhelwa ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Nelson Jamisa lomsekeli wakhe umnumzana Abednego Bebe. Lanxa kulembiko yokuthi umhlangano lo ngokukhetha umgcini sihlalo we-MDCT kobulawayo kulandela ukuthiya isikhundla kukamnumzana Gordon Moyo uBebe ukulandule lokho. Sixhume umabhalane we-Policy and Research kuleli bandla kobulawayo umnumzana Swithen Chiroza ukuze sizwe okuningi.
Into eyenzakala yikuthi ngakhayela i-constitution yeparty i-assembly le yenziwa mbeni kabili kathathu ngomnyaka. So okuyakhulu nxa kusenziwa kuyabe kule fact finding noma ukuthi abantu bekhulume into ababelazo mbeni bebuze imbuzo ababeyibekhuze. Abanye nxa kuyukuthi babe lama-complaints yisi sikhathi okuthi ama-complaints ahambe direct especially nxa kukhulunywa ngomlomo. And then at the same time lakho kuyabe kulama-feedback ngathi into ezabezibeka ku-national executive then ku-national council izinqumo ezazikhona ezabezitela abantu ngoba kakhulu i-communication isikhathi ihlupha nqa inhlanganiso lakho kuyabe kuhle lakho ukuthi ngathi ama-structures wonke abone bakwanise ukuthi bekhulume
okuhamba khona uChamisa kanenginengi sesike sabona lo msekeli wakhe babe besiyatshintsha ubukhokheli bebandla ayisikho kuyakwenzakala yini kusasa lokho akusoze kukhethwe umgcini sihlalo webandla omutsha labanye abatsha befakwe kuma-structures
nxa kuyukuthi lokho kuzakwenziwa kuyabe kwenziwa kwi-instruction ezela kuye uChamisa ngoba ulalo ilungelo ku-organizing secretary ukuthi abize leyo election then ukhetho kodwa lokho thina as i-province asikutholanga as part of the agenda so angazake ngifakaze into engingayaziyo into ekhona nje engiyaziyo yukuthi kuyabe kule provincial assembly yey abantu abaningi ama-structures bayakhangelela ukuthi kwesinye isikhathi ngaba lokhetho njengoba umhlaba sukwazi ukuthi ubabugodon wathiya ile isikhundla sakhe
umnumzana Sweden Chirodza nguye umabhalane we-policy and research ku-MTCT koBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthazwa ukuqakathekisa iziqondiso zemthetho yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa lapho isilungisiswa ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha uMavis Kamau sethulela loludaba ngokugcweleyo
Umhlangano ongene ezinkokheli zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezenhlanganiso zomanyano wamazwe omhlaba kanye labesifazane beHarare iningi labo kungabe bandla elibusayo leZANU-PF. Emazwini akhe wokusungula lomhlangano wokubonisana phezu kokungenziwa ngesikhathi uhulumende elungisisa imithetho ukuze ihambelane lesisekelo esitsha sombuso, uNkosikazi Mjuru ugcizelele ukuqatheka kokulandela ngokugcweleyo imithetho Lapho isilungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, wathi kuyinto edanisayo ukuba bakhona abavame ukudonsela muva imisebenzi yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kungakhathalekile ukuba ngowesifazane loba ngowesilisa. Wakhuthaza abesifazane ukuba bangazikhangeleli phansi ethi ngoba owesifazane angathuthuka lesizwe siyathuthuka. Wengeze ethi isitha esikhulu kudaba lokuthuthukiswa kwabesifazane kuyibona abesifazane ngokwabo njengoba iningi labo liphatheka kumisebenzi edonsela phansi labo ababonakala bezinikele ukuzithuthukisa lokuthuthukisa abanye. Bakhona bavele emazweni abalisayele Kenya nele South Africa abazephathisana lenkokheli zakuleli phezu kohlelo lokulungisiswa kwemithetho eqondene lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kusisekelo esitsha sombuso owenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Making the Constitution Work for Women. UNkosikazi Matsilo Mutsei wakwele South Africa osebenzelana lenhlanganiso yeivozi kanye leyezimwith kuleli laye wagcizelela lokho.
Kusho ukuthi abantu bonke in the country bafanele ba-understand ukuthi i-constitution ithini nokuthi iba-affecta kanjani. And kakhulu abomama bafanele bayi-understand le constitution.
Wengeza uMutsei ethi imithetho kuphela ingayi kuletha inguquko phezu kokulinganiswa kwamathuba la kodwa kudinga ukusebenza kanzima kwabesifazane ukuze kufezeke lokho.
Bangayeki ukuthi manje sine-gender commission sesi-right. Akukho right. Bafanele bavele basebenze. Sebenza nalabo mama basemakhaya. Senza i-integration ya gender and gender violence e-microcredit finance.
Uthi uMutsei inkinga eyenza abesifazane bangaze bathuthuka ngokugcweleyo yikuswelakala kokusebenza ndawonye phakathi kwabo okusuka kudlulisele phambili umbono othi akukho okungeneliswa ngowesifazane Yonke imisebenzi yobukhokheli kungeyabesilisa njengalokho kuthiwo lisiko. Wathenya inkinga ukuthi ziyeyiswa lezi ndaba zokulungiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Isibonelo salokho umutsei uthi yindlela imali yokusekela lezi nhlelo esilela ngayo. Lanxa uhulumende bamazwe ezwekazi le-Afrika behlezi bethi bazinikele ukukwenze lokho. Lomhlangano owenziwe ngoncedo lwenhlanganiso ezibalisa eye-UNDP, UNICEF, UNAIDS kanye le-UN Women ungenwe izinkokheli zengatsha zikahulumende, inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo loluntu ikakhulu abesifazane, amalunga edale lephalamende yabadala kanye leyabantwana, izifundi zeMorgan Zintech Teachers College, abantwana besikolo seHeritage College kanye labesifazane baseHarare.
Ababalisi abahlala emadolobheni amancinyane lama growth points bakhuthaza uhulumende ukuthi abaphe imali ye rural allowance ephiwa labo abasebenza emaphandleni ngoba labo bebhekane lohlupho olufanayo. Ababalisi bemaphandleni baqalise ukuphiwa imali yama rural allowances kuyona le nyanga ngoba uhulumende sithi babhekana lobunzima obedlula labo abasemadolobheni. Okune ngalolu daba sikuzweni kungxoxo isiqhubelo umnumzana Nevanya Honzwi isiphathamandla seProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Owakathethi ikithi ispecial ngasikonsida lapha esikhona thina abanye ewange lapha asikwazi kakhulu ukuthi i-criteria esetshenziswa yiphi yangikhona. Because thina besicabanga ukuthi kuzona irresponsible authority nxa i-Rural District Council kumele ababalisi banike i-rural allowance, but kukhanya kule selection criteria esingaziyo kathethi ukuthi yiphi yangikhona esetshenziswayo. Because kathethi kukhanya laba abavele eHarare, eBulawayo, amanye ama areas alama status awe city okungamekwanga i-rural allowance, but as long as indawo lapho okulama towns khona okulama banks kukhanya amadata angikhona akabazizi i-rural allowance, and abaningi bayakhala kakhulu ukuthi khona hhayi abaningi bangikhona ama-banks ayabe ekatshana. Like ungathola for example umuntu ophela ewange ngingawusebenzisa i-Barclays Bank kumbe i-TBZ, awula Barclays Bank ewange, awula TBZ ewange, kumele uthathe nxa ufuna ukuthi ye-bank. So kukhanya ngathi usemarizeva lawo, but abaholi i-5% yona le i-rural allowance.
Kodwa singathi umuntu ofundisa khona ngapho ewange edolobheni uyafanana lo muntu ofundisa emaphandleni njengokuthi eJambesi?
Hayi, kuyachiyana ukuthi khona nxa usejambesi ngalo akula ama-shops athengiswayo njenge-OK labo-TM, but lapha ewange uyathola ukuthi kulo-TM, kulo-SPA, kulo-OK, but ngale ejambesi akula. But nxa thina sesiconsider amabhenki lapha ukuthi kumele bazize imali i-pay umholo wawo, abanye lapha ewange ngamabhenki abo kawakho lapha ewange. Abe ifunakala sibile imali ukuthi umuntu ohlala ewange abe le mali yona le i-5%, because abanye bangikhona vele bayatravela almost every pay day basiye koBulawayo kumbe even eVictoria Falls ukuthi bayabhenka kumbe bayenze i-banking yabo khonangale. So thina vele siyaqala kakhulu ukuthi bona abaningi bangikhona belezuza sibile ama-incentives wona lawo, but kathesi sebekhiphele ama-incentives and vele akula i-5% rural allowance yona leyo. So kule mdubo kakhulu ukuthi bona abaningi bangikhona abasakwanisi ethithi ukutravela ukuthi bayezide imali zawo emabhenki, because akusela yona i-extra money lana kade sebeyiziza kuma-incentives.
Kodwa laphana uhulumende esaholisa ababalisi imali yona leyo yokuba semaphandleni babeyinikwa yini?
Mina vele ngisafundisa, mina vele sandafika ewange besizuza sibili i-5% rural allowance leyana, but baseyistopa and angikwazi even ngoba kathesi ukuthi yasitophelwani, because iwange ngikwayo i-rural town ngikwayo even i-province yonke vele Mathebelele North khona i-province akula even a-training college for example kumbe any other college, kukhanya ngathi sisemareserva i-province yonke. So kumele everyone else in Mathebelele North abe ezuzi i-rural allowance, because it's a-province okungela kona ama-towns amakhulu.
Lo ngumnumzana Nevanya Honzwe isiphathamandla se-PTUZ. kodwa isiphathamandla sezimthale Apex Council umnumzana Sifiso Ndlovu uthi uhulumende wakuchasisa sobala ukuthi abahlala eduzane lama growth points lama dolobho amancinyane kabasoze betholele imali ngoba beseduzane lendawo eziphose zifanane lama dolobho.
Go Live Talk lamhlanje sikhangela imidlalo ye 2014 Soccer World Cup esaqhubekayo kwele Brazil.
Thumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Kweze midlalo lamhlanje owake wadlalela iqembu le Highlanders wabalodumo uTimon Mabaleka Gaseko. UMabaleka yena obesebenzela inkampani encindezela amadlalade emiculo iGrama Records ubhubhele kwesinye isibhedlela eHarare namuhla. UMabaleka wadlalela iBhoso ngeminyaka yabo 1980 ngasikhathi sinye labadlali abafana loBerry Daga, Douglas Mloy, Lawrence Piri labanye. Asenelisanga ukuthola iminyaka yakhe yokuzalwa kanye lokuthi udliwe yini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umnumzana Omega Spanda yena othi uZulu weZimbabwe ulahlekelwe liqhawe.
Lapha sihlelwe ludubo olukhulu sonke lapha isizwe seZimbabwe lalaba abathanda ibhola. Kubuhlungu lokho sokwenzakela umonakalo ofikileyo lokamabaleka. Sonke siyakhala kanye lemuli yakumabaleka. Umabaleka thina edlala ibhola sasifancane kakhulu. Ngimkhumbula ngumntwana kakhulu edlala lapha eBF. Wadlala isikhathi eside nxa ukhumbula iyayile endlalane yake yaba ku-strike yabreaker. Nguye wasala esethimini phela labafana abancane. Ngikhumbula ezinadlala eGweru. Esizwa ebuya labantwana abancane singabazi sazi yena yedwa bezodlala leGweru United. Waye ngumdlali olokuhlonipha, waye ngumdlali olothando lo team yakhe iHighlanders. Laba naye abantu esibathi ngo Mr Highlanders. Waqala kwa Highlanders uma Junior wazi waphutshe lokho edlalela iHighlanders. Kazanga kayiphoxe kazanga aye ku strike. Ayiso mazwe okududuza ukuthi umuntu kasekho hhayi kodwa leli liqiniso. UTimon wayechiyene nabantu bonke sibabona eBoren. Waye lothando lo team yakhe iHighlanders.
Ilahlekelwe kangakanani imuli yeHighlanders lemuli yeZimbabwe ejikelele?
Silahlekelwe kakhulu. Ukuthi uthole iqhawe elinjengomabaleka liphonga uhamba nje ikakhulu engakaphuthi uhambo lwakhe lwebhola lolukuthi atshengise abantu ukuthi besazini. Umuntu nje obengathanda ukukhuluma obona ukuthi kulezo ze-administration azozangene. Kodwa ngemva ngapha kwalokho abakuthi i-behind scenes ubesebenza umabaleka. Ilahlekelwe i-Highlanders, ilahlekelwe iBhoso, ilahlekelwe ezikamagebhula, ilahlekelwe iZimbabwe libhola kubuhlungu kakhulu.
Umnumzana Omega Spanda incwethi kwezemidlalo sixoxela kobulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji uxoxa lamalunga eqembu leSunduza Dance Theatre elingelinye lamaqembu amadala acula umculo wembobe edolobheni lakwaBulawayo.
Bheka iqolo lam liyanyakaza nje, iqolo lam liyanyaka. Bheka iqolo lam liyanyakaza nje.
Iqembu lesinduza ngelinye lamaqembu athuthukise umculo wembube elizweni leZimbabwe njalo ngensuku zalo lisadla ubhedube ludume ngitsho laphetsheya kolwandle. Kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni kanye lokutshona kwamalunga alisungulayo kubaphazamise ingqubela phambili yabo bagcina indumela yabo ingasaziwa. Bakhona ke abafowabo balawo madoda asedlula emhlabeni asevuselele leli qembu elicula umculo wembube lavuka khwathu. Yesizwe nangumfo kaMdladla ufafaza esethulela imbali yaleli qembu.
Isunduza iqalise ngo-1985, iqaliswa ngumfo wethu uBanda uSimon. Ekusebenzeni kwethu sikwanisile ukuthi sithole ama-sponsors, sakhona ukutravela amazwe ahlukene yabo Britain, Germany, nase-Australia kanjalo, South Africa, Swaziland. Siyisunduza sinamadlalade amathathu, manje silungiselela elesine. Manje silenzile noJanet Wood.
Nanti iqembu leSunduza lingena enkundleni ngeculo elihaya idolobho lakoBulawayo.
Hey, 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 hey,
ngithi amakhanda phansi nyawo phezulu limenyiwe achu
yen yen bantu bakithi ngishokini bantwana benhlabathi bakamthwakazi ngithi mani ngezinyawo livula amehlo lendlebe livula imlomo lihlabela ulawula umkhosi omkhulu.
Amanye amalunga eqembu ngagoqela uCharles Banda ongumfowabo kamuyi uSimon uSimba Sagidi, uKhaliphani Ndlovu, uMfundo Ncube, uNuke, uLeroy Sibanda kanye labodade ababili abathi uGugulethu Mhlanga kanye loMary. Nangokamhlanga elandisa ukuba kunjani ukuba ngowesifazane ocula umculo wembube.
Isunduza ngaqala ukusebenza layo ngisasesikolo, babuya bezosifundisa ngendaba zamasiko lomdabuko wethu. Vele njengomuntu owakhula ngisasemncane vele ngithanda into ze-arts, ukungamukela bangamukela as abantwana bakhangela ukuthi umama ukhona laye laphana ku-art, so bathatha as i-role model.
Iqembu lesunduza liyahlanganisa indima ezijiyeneyo ezitholakala elizweni leZimbabwe nxa licula, nalapha bengena enkundleni ngengoma ethiwa Rainbow.
Ibona umchilo wamakhosikazi.
See a rainbow, mchilo wamakhosikazi. See a rainbow,
I can see a rainbow in the sky, mama.
See a rainbow, mchilo wamakhosikazi. See a rainbow.
Ensukwini ezilandelayo iqembu lesunduza lizaqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi amasiko expo, oluza kuba elokitshini lephumula lapho abatholakala khona. Lo mcimbi ukhangelele ukuba ubukise imisebenzi yezizalwane zaleli lokitshi egoqela yalabo abenza imisebenzi yezandla. Ngesizwe ilunga leqembu uLeroy Sibanda esichazela kabanzi.
Sikhangelele ukuthi sizoba lo mniningwane ozobusenzeka lapha ngamhla ka 6 August usiyafika u 9 August, kuzobe kuthiwa imasiko expo. Ngelanga lemasiko expo kuzabe kunama workshops mayelana ngemfundiso yokuthi ama artists bengaba kwazi njani ukumanage imisebenzi yabo nokuthi bengaba kwazi njani ukumaketha imisebenzi yabo.
Okuningi ngalo mkhosi weyamasiko expo umfaka Sibanda uthi kuyatholakala ebulenjini, njalo kutholakala ku www.sunduza.org kanye la ku Facebook kukhasi elithiwa Sunduza Dance Theatre, kumbe la ku YouTube lapho imisebenzi yabo etholakala ku Amasiko TV. Nanti ke iqembu lesunduza lisithela enkundleni ngengoma ehaya umuye wayeyinkokeli yelizwe uJoshua Mqabuko Nkomo.
Bosi wa Mqabuko kanyongolo,
wathi malifuni maliphenduleli bale lithi mama.
Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Bantwana benhlabathi ngithi lima,
futhi wamqabuko mafukufuku kanyongo lo,
wathi malifuni maliphenduleli bale lithi lima,
uzoyithola imali.
Bantwana benhlabathi ngithi lima,
it is time now, time now tithila walendi bantwana basekhaya.
Wathi malifuni maliphenduleli bale lithi lima,
uzoyithola imali.
Bantwana benhlabathi ngithi lima,
it is time now, time now, time now tithila walendi bantwana basekhaya.
Wathi malifuni maliphenduleli bale lithi lima,
yezintabeni le
zimatocheni, I hear many voices all in different languages. I hear many voices all in different languages. I hear many voices all in different languages. Zimatocheni. I hear many voices all in different languages. I hear many voices all in different languages. Voices all in different languages. I hear many voices all in different languages. Awa, awa, awa.
Name them for Nagit.
Ndebele shona kalanga venda endisinambia. Ndebele shona kalanga venda endisinambia.
Sisutu,
Sisutu koza. Shangane rozi swazi sitwana. Sisutu koza. Shangane rozi swazi sitwana.
Awa,
awa, awa, awa.
Wathi wamqabuko kanyongo lo,
wathi malifuni maliphenduleli bale lithi lima.
Tight.
Oh.
Isunduza amajaha amadala ehaya umfo kaNyongolo begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolwesihlanu, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla zinanze ilanga lokusekela abantu abahlukuliziweyo emhlabeni jikelele ele International Day in Support of Victims of Torture.
Idale le High Court lithi ixuku le MTCT elizithi yi-renewal team kalila mvumo yokuthonisa umnumzana Morgan